Into le ukuthi upresident evakatshele imagrounds enqwala lapho kwakulengiswa khona abantu ngingathi umbono omuhle kuye ngoba uyaappreciate imbali yeZimbabwe kodwa mbona ngani kusuka kube le contradiction ngoba uzananzela ukuthi khona uhambe eground nenqwala lapho inkosi umzilikazi lelo Bhengula ababesenza ezomdabu khona ama cultural festivities kodwa kwenzakala ngesikhathi uhulumende weZimbabwe engafuni ukuthi elamandebele libe lenkosi siyazi ukuthi sebeke bazama umzamo ukuthi kubekwe inkosi kodwa igovernment eZimbabwe yakuvala lokho upresident usuke wahamba esihlahleni lapho kwakulengiswa khona abantu ngamakhiwa uzananzelela ukuthi eMatabeleland zinenge indawo lapho kwakubulawa khona amandebele ngohulumende owezanupf okubalela iBhalagwe lezinye indawo ezinjalo ngisuka ngizibuza ukuthi nxa upresident evakatshela indawo leyi uke wazi kubuza yini ukuthi kambe ezinye indawo lapho kwakubulawa khona amandebele ngabantu abamnyama zikhona na kumbe angaba lesibindini sokuthi ehambe eBhalagwe ebona okwakusenziwa ngabantu abamnyama amasosha e-50th Brigade ngoba ngithemba ukuthi efika khona bana wabubona ububi obabusenziwa ngamakhiwa elengisa abantu abamnyama kodwa mbona ngani ububi obenziwa ngumuntu omnyama phezu komunye umuntu omnyama buwesu kulalobo obenziwa ngamakhiwa
Uthi wena ufisa uMnangagwa ake ayefika eBhalagwe lapho kwabulawelwa khona abantu igugurahundi kungani kuqhakathekile kuwe lokho
mina ngumbono wami mbona ngani kuqhakathekile ngoba izikhathi eziningi abantu bathwala nzima ukuthi bekhumbule labo ababulawa ngesikhathi segugurahundi ngensukwane esanda kudlula bekule memorial lapho imuli kaShiri ekade icabanga khona kumbe ngathi kade bekhumbula khona umuyi uPerez Shiri owayengucommando we-50th Brigade akula muntu owabavalelayo bazenzela umcimbi wabo bakhuluma ngoShiri ngendlela abathanda ngayo kodwa ke abafelwa izihlobo ngenxa yegugurahundi eyayikhokhelwa nguShiri lanamuhla abenelisi ukuthi behlangane bekhulume lokho abafuna ukukhuluma ngabantu abafayo bengethuki bengekho evalweni just 2 weeks ago abebheshi likaZulu bathi besiye eBhalagwe ukuthi becommemorate abantu ababulawa eBhalagwe bamiswa ngamapholisa bagcina behambile bayafaka ilitshe ilitshe lelo latshontshwa So kuyamangalisa ukuthi khona singakhuluma ngehanging tree singakhuluma ngokunye kodwa singakhulumi ngento ezasenzakala ngo-1982 asiqaleni ngegugurahundi asiqaleni ngokwenziwa ngabantu abamnyama bese sikhumbula lokho kwenziwa ngamakhiwa nanku imbali yamakhiwa ikhona isihlahla sikhona lapho abantu ababelengiswa khona abantu bavunyelwe ukuthi behambe benze umkhosi wokuya commemorate okuyadlula khona bethi cultural corridor behambe betshona bebuthene khona kanti kodwa abantu abavunyelwe ukuthi bebuthane eBhalagwe abantu abavunyelwe ukuthi befaka amatshe lapho okwabulawa khona abantu ngesikhathi segugurahundi so yikho bona khona ukuthi khona sometimes kunama contradictions njalo we are not sincere nxa senza into lezi